Uhlelo lwethu elokukhetha inkokheli ezizasimela ephalamende lulokhe liqhubeka ende liqhubeka kuhle njengebandla njengisake sike sakhuluma phambilini ukuthi sibe lohlelo elokukhetha amakandidates singathi ukunominate amakandidates ezigabeni ezithiyeneyo ezelizwe khathesi sesikusigaba esesibili esokuveta sihlozisisa laba abantu abaqanjiweyo ukuthi bangasimela sibone ukuthi sibili ngabantu abamqotho abazasimela njengebandla njalo abantu abazabona ukuthi thina injongo yethu njengebandla iyaqhubekela kuhle phambilini lapho siyakhona beit ephalamende ekhansilini kumbe kumulo kulaba abafuna ukusimela ukuba ngopresident. Singasikhangela kuhlelo lothole vetting kulezinto ezithile esizikhangelayo. Okokuqala ngokuthi umuntu lowu okhethiweyo ngumuntu ukuthi imbangi yakhe iminjani lapha avela khona. Ngasikhangela nge-democratic struggle ukubona ukuthi abantu beZimbabwe bayakhulula njalo ukubona ukuthi eZimbabwe kule democracy. So siyabe sikhangela ukuthi umuntu imisebenzi yakhe ibiminjani ku-democratic struggle yonaleyo. Okwesibili njalo siyabe sikhangelisisa ukuthi umuntu lomuntu esigabeni lapha avela khona ku-community ngumuntu omqotho kumbe ngumuntu olamukelayo ebantwini. Lokho ukuthi esithi community standing ngesilungu. Anti liyazi ukuthi ibandla lethu libandla lama-citizens, libandla labantu abahlala kuma-communities. So siyabe sifuna ukubona ukuthi umqotho lomqotho umuntu lowo ngumuntu ovele emphakathini. Then okwesithathu lokho esikathi security vetting. Siyazi ukuthi kuhlelo lolu kulezinto ezithize ezenzakalayo ukuthi kulabanye ababebuya bezochupha okwenzakala ebandleni kumbe bezobhidliza lokho okwenzakala ebandleni bethunywe ngamanye amabandla. So siyayenza njalo i-security vetting. So ngihlelo esiphezu kwalo kule committee ye-vetting eyenza lo msebenzi bazazitshela ngaphambilini ukuthi ngobani ababepasile baphumelela kusikuvetting yona leyi. Njalo nxa sokusebephumelele bazasi-announcela sokuzahamba uhlelo olama-citizen caucuses. Ababepasile i-vetting sebezahamba besiyakuma phambili kwabantu bepresenta ama-manifesto wabo lebethembisa abantu ukuthi bona nxa bengakhethwa yikuyini abazakwenza ukumela izifiso zabantu ezigabeni ezithiyeneyo. So yikho esikhona lapha njengebandla ukuthi sayenze i-vetting. Impumela ye-vetting izaphuma kusuku ezilandelayo.